Ama-Officer we-National Youth Development Trust arediwe namhlanje ngamapholisa we-CID Law and Order. Bathi bona bebedinga i-voters registration certificates namanye nje amaphepha angabe ele information which adversely affects the state. Sitho ukuthi i-information engabe ingabangela maybe ukuthi lona ilizwe PS libe affected negatively. Ngingakonfirma nje ukuthi amapholisa athe raid indawo leyo basearcha, akulanto abayirecovileyo. Bebevele bona bedinga undoda okuthiwa ngu-Alfred Ncube onguye u-programs officer owe-National Youth Development Trust. Amapholisa wona athi bacabangela ukuthi amalunga e-National Youth Development Trust bapheka i-voters roll, okutho ukuthi bayaforja kumbe bayenza izinto ezingabangela ukuthi voters registration le voters roll ibe affected. So babuye bedinga bona lobo bufakazi, ababutholanga lobo bufakazi. Nja confirm ukuthi akunamuntu osuke wabotshwa, babuyile basetha baswela basebezihambele.
Kambe bathi ke umnumzana Alfred Ncube wenzeni?
Bathi bona bacabanga ukuthi nje bana yena umnumzana u-Alfred Ncube ngu-programs manager, ngu-programs officer, nguye ongabe directly involved. Njengobana ngisitho ukuthi lokhu abakuthiwo ama-voter registration certificates ama-documents, bacabangela ukuthi undoda lo yena nguye okuprintayo through i-NYDT kumbe yena nguye okufojayo beza kuhambisa baye kusebenzisa ku-final voters roll, okubangela ukuthi perhaps abantu kumbe bavotele omunye umuntu kumbe bangavotele omunye umuntu.
Ye, abantu abaningi bathi lapha kukhona ukutshaya amanzi amnyama. Kambe ubona ngazani khonokho okwenzakalayo kwenzakala ngaliphi?
Singazi nje bana te sogijimela kuma-elections, so into ezinje ziyanisekile vele ukwenzakala ukuthi nxa sogijimela kuma-elections perhaps another side will try ukuthi maybe incindezele abanye ukuthi bangayenzi izinto zabo ngokufuna kwabo, babavalelele ukuthi bahlangane kumbe bayenze imihlangano yabo besesaba. Ngingazi ba besesaba kumbe bayesaba ukuthi uzibani uzavotelwa kumbe uzibani kasozavotela. Ngibona imicimbi yangikhona isisisho khona lokuthi njengbana abantu belungiseleke ama-election, lezi zinto ze-intimidation sezivele seziqalisile.